So we see card send up a VOA in Debele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokucithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi basebenza igetsi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bafone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akukhumeki imoto ezilama number plate eSouth Africa ama-GP lalezo zile number plate eBotswana zidimba indawo zonke, ezinye zipaka ezikhangelele kuleft, ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungena space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazana laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhale kukhini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo okuyekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kitu akuzange kube ngisho lomuntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisiza kodwa abazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni iradio eSouth Africa kuma station ayiwa abalulekileyo amabili okugoqela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma no-Aaron Mtsweledi yena ngokwakhe ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuya kwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yazo.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka conclude ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapha ngoba i permit zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini zonke izinto ezibhaliweyo laphana, izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babe qhubeka lokho bezi extenda bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extenda yini. Okwesithathu sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani babe jongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazuthini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi i permit yabo wayisebegijinisa nalezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina sina asilandaba la ama permit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu bediaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina abalapha eJozini sibaningi kabi futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawela ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asi anqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa uFatima umama uNoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti awufaka ngamapass they are still relying on me ukuthi kona yime ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya.
Lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe kufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi olilunga njalo ele-CCC uMnumzana Abednego Bebe.
Lenyaka nxa sikhangele zamabhizinisi ibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basila amagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esilabaningi amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza igetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade ilayo isithethwe yonke isihambile so kangiboni-ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone isinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinisi kangiyiboni iphakama ngezizathu ezobezenyezibekhaya ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe iza kutshengisa ukuthi-ke akula-opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bayekulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years so kutho ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa inzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
Nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntunkamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo ahamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabe linjani. Okwakuqala-ke ntunkamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu babesebenza aphenduke ebusuku abantu sebenzele. So kuthi ngezindlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi khona bayacompensate i-production yabo. Bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqamukele amagetsi. Bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi indastri esebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi. Kube sekuthi labo abanemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze. So ngalezo zizathu elizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yentozo lezenzelotshin.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitsha kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intatheli zindaba yestudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weramokhovani belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imngcele emncane efana lematselotshe lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imngcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni we-Plumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Kumele siphume sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa i-no man's land akuphumeki imoto ezilama number plates e-South Africa ama-GP lalezo zile number plates e-Botswana zivimbe indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele ku-left ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume abanye abalezindi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le
bhizimusi yemoto ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaburon leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Phume ebhoda eramakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land ebridgini abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathesi ngikhuluma ngikonikhi lapha etown okugadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele ele standing sisayisemnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree le-Beit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazo umnumzana efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abaningangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi lidilikile alilamisebenzi alilampilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khonale besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kunye kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube lempilo edla kancane.
Elizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka mgodwa oncube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobuningi ukuyavota njengalokho okwenzakala ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Babuya nzima baphenduke nzima ngakho kasoze kube lula ukuthi bavote bekufanele ukuthi baphithuba lokuvota bekudiaspora khona ngani.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobuningi. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beit Bridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala lonke balisinika indaba ezilohlonze, indaba esisakhayo, indaba ehayi ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi ngiyabonga la mithi ukuthi unyaka uqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizweni lethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu. Bantu abatsha, yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyovota bantu bakithi, asambeni siyovota nje singabona ngesweli iwani sivotele nje i-CCC sonkeni, then okunye sathi sesiyibona imiphakathi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya, sathi-ke sesikhiphile iZANU-P for esinondezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwese-South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto iZANU esingekho umncindezeli ababulala. Ngiyabona.
Hello, 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 Studio 7. Njani, ngiyabingelela lonke basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi elinyakeni omusha. Amen.
Sizabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhleli siphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, angasakube umnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka. Sesikhiphe iZANU, abantu bonke bebambane bemunye, bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe iZANU. iZANU ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibingcono ngesikhathi sisakhula sabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, yadula ngendlela eyisimanga and lamatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele west lizwe, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka. Lalokho abantu bathe bakuthola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka wezayo engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso ukuthi abantu beZimbabwe ufuna ukwenzelani, mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni ukuthi bebone ukuhlupheka lo sizwe abalukhandelwe ngumnangagwa. Namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafake emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini uJob Sikhala, uzoze edele mase beze bashonela phakathi.
Livuka njani kuStudio 7 labantu abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amanomhlaba. Sibonge uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sisithi 2023 umnyaka kajaha, kangena ujaha kangene, ayikho into ezohlula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi barejistile ukuvota, silungiselele 2023, sikede ngeZANU Mnangagwa 20 unyaka wakhe wokuhamba. Every time ma ilanga litshona, ma kuphuma ilanga litshona, ilanga litsho ukuphela kwesuku zikaMnangagwa esengupresident. Isuku zakhe zibaliwe njengezikaNebuchadnezzar. Siyabonga 2023 kangena ujaha.
So balibona ni ku Studio 7 nabalaleli vuka mthwazi vuka abagqithi ngibingelele abazali bami okhulumayo okothimoyo ngibingelele ubaba nomama lapha bakhona lokoko nina kababa ukoko wami ngithi nabantu abami inkosikazi ngithi philani ngenkosi ku 2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besiwulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke siyabonga
Studio 7 litshona njani Kichona njani, hayi alibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu nangokulithanda ngilifisela impilo enhle kodwa uThixo ngaye sibala nesikhathi zonke okukhuluma ngosifane kwale kutswana lapha nje simanga ngohulumende weZimbabwe nje simanga kakhulu ngoba lokho akukhulunywa benza ingane into zenazwe nasentshonalanga abazithandi mangithi ngikhangela ngibhekile elizweni lakhe yena umnangagwa akulamali sisebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni lasezimbabwe kuyawuya ngale ngoba okunjela okukhangela nganxa umnango wami okubona kwami ngibona ingane umuntu lona lobehlezi lobeleka akacabanga ukuthi lizwe lakhe liyahlupheka kalilamali kalilani yilonje and ayikho into engayicabanga vele kuyokhatshana bonani ukukhatshana ulele nje khatha uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benzenganabancenge kodwa hhayi kuyabayama yikho ubona kuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi selani lizwe zitholenze abantu bathole nzima nelizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe abala nikwe imandla kanyana zenze zibuya zinikile isizwe meze abafana bathatha bafake ezikhwaneni abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyasho thi into eziningi ubabo bayatshontsha bafake ezikhwaneni imali yona baniwa ngamanye amazwe beniwona ama-US dollar la bayatshontshe babuye babisele kube bona ama-ministers babo bona labaseleli bakhumnanga asazi ukuthi lizwe lakithi lizabuswa ngumuntu njani shuwa laba ngankulunkulu yakwenza kuphunga ukuphuma nje ngokuthi unkulunkulu angena njani enhlizweni bathiwa umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelelela abantu bezimbabwe eyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu omnangakho lapha hayi nalo muntu vele kacabange ngetshontsho hayi ungambona ekhulu umuntu indoda ihlakaniphile hayi kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontshontshontsho yabona ukuthi lize sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amatheni beko konke yabasekuhlupha senihluphekweni ngize ngikhumbu kude ngo-1985 umgabe ekhuluma naye kodwa wayekhuluma iqinisekana ngesikhathi sangikhona zezalo kwenye indawo ewelehlelaphusa esithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libike sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisa ba belikhuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthutha babangabi futhi
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe kusehlula. Lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota. UKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Siqoqe lolandela ezembusazwe welemelika umnumzana Busanintini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto ezizwakala ngendlela ezizwakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yachiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerator ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6th wayekhanya engumuntu ongani uyatolerator ubukliwe buka-Trump lama-white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa amshiwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina beyatholile amanamba abawafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujwayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 3 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami lawo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile asika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo Trump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokucitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.